Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 3 kumabasa 2020 ngutungamili inkomo endabeni zekuseni lamuhla
kunzima tutheli ukuthi amafigures onalawo eswatshelwayo yiwo kumbeni kayisiwo
inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwele lafika kusishiyagalolunye
angiboni iZimbabwe ithola i-$2.2 billion kalula ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma western countries
umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule uhlelo lokucela imali engange $2.2 billion eyokusebenzisa kunhlelo zokulwisana lendlala kanye le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba isishiyagalolunye. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulowesilisa oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amahlanu ohlala eHarare obanjwe lumkhuhlane izolo ngemva kokwethekelela kwelebhilitane. Umuntu lo uphenduke eZimbabwe mhla ka 21 ngenyanga edluleyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlano 53,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Uhulumende uthi elizweni lonke bedlula kancane amakhulu amathathu abantu asebehlolwele umkhuhlane. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi abathi uhulumende kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu ngoba kungenzeka ukuthi banengi abantu abalawo lomkhuhlane bengakwazi abaqhubeka beuthelela abanye. Uhlelo lokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lona lukhanya lungahambi kuhle ngoba abantu abanengi betshona beminyezelana kundwendwe zokudinga impuphu. Lokhu kubangele ukubotshwa kwabantu abaphose bafike amakhulu amahlanu 485 endaweni zelizwe ezijiyeneyo izolo. Kobulawayo khona ababotshiweyo bebegcinwe eCentral Police Station beminyene okwenza kube lula kakhulu ukuthi bathelelane lomkhuhlane. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kunzima okwenzakalayo elizweni especially ngento ze-testing akucaci kahle ukuthi silemtshina eneleyo yini njalo yabona into yangkhona ingani ayisiyo yoku-address i-problem but ngani se-military campaign lanothi into zonke zenzakala nsitha. So kunzima to tell ukuthi ama-figures onalawo eswatshelwayo yiwo kumbeni kayisiwo njalo ungakhangela into le ithe ivela ivele ilizwe lethu vele lilohlupho lobuyanga abantu batshona begcwele indawo zonke bedinga ukudla osokudanisa kathesi ukuthi abantu balayinele ukudla qede lapho abantu babotshwa begcwaliswa esentrali. So yabusituva uvikela abantu ukuthi bengabi sedorobheni lapho bebalutshwana obususiyabacrowd esentrali uthatha abantu abavele endaweni ezijeneyo iye bagcwalisa wandayo nokuthi udinga indlela yokuthi uyenze ukuthi ukuthi bengabi sedorobheni so mbona ngazathi yonke into eyenzakalayo yokutesta nokuthi abantu vele bengabuthani ibanzima ngoba abantu masebefuna impuphu belambile kunzima ukuthi ngathi kwangkona kabasoze benjani besondelelane lokuyana kokuthi kwangkona i-social distance yebo yes kodwa ku-right emuntwini ongalambanga emuntwini olambileyo odubekayo njengalaba bevele emalokitshini obvious abafani labantu abavele emayadini umuntu emalokitshini vele lokuthi i-social distance leyisebenza njani i-text law ngoba even ama-ministers kahulumeni kwathetha isikhathi eside ukuthi bezwisise ukuthini i-corona it's really
abantu ungathi bayayizwisisa yini ingozi yalomkhuhlane lokuqakatheka kokuzivikela
bona ngazathi ngoba kusebe sikudenial as a nation lama citizens aloke ekudenial amanye so it will take long ukuthi abantu bethatheni ama-precautionary measures ona la ngabe sesenziwa njalo angazange abekwa ngendlela eyenza umuntu ezwisisa ukuthi kusiza yena but abekwa ngendlela engani kuyethuselwana so mbona ngazathi into yethu yonke kayizange yabanjwa ngendlela eyiyo
umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo Impiko yokukhwela kwenani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe iza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esesungule uhlelo lokucela imali engange $2.2 billion eqondane lokulwisana lendlala i-coronavirus kanye lokuvuselela inhlelo zempilakahle. Sebuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona itholakala na limali.
Angiboni iZimbabwe ithola $2.2 billion kalula ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma western countries siyakwazi ukuthi ubuhlobo bethu lamazwe lawa ama western countries at best singathi bunzima ubuhlobo bangkhona nxa sikhangele njalo sizabona ukuthi iZimbabwe ilembali eyongasebenzisa imali ngendlela ababe khulumile ukuthi imali izasebenza kanje so ngibona njengani kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ithole imali enjengange $2.2 billion okunye nje ukuthi amazwe esikhangele lothi bangasinika imali leyo labo basenkingeni kathesi basebunzimeni obokulwisana le coronavirus lay so kathesi amazwe amanengi singathi ngesikhiwa they are looking inward bakhangele lothi bancedise abantu babo bengakancedisa abanye so yiyo iproblem esilayo kathesi yiyo iproblem ezahlangana lesicelo seZimbabwe
abantu abanengi bayakhala ikakhulu abazisebenzayo bathi kabasela ndlela zokuziphilisa kanti lawo amankampani amanengi amile kasebenzi kulezi nsuku ulubona njani lolu daba
Ngokubona kwami ukuvalwa lokhu okuyi lockdown lokhu kuzachabalalisa into eziningi kakhulu nxa sikhangela ukuthi i-economy ibise madolweni i-lockdown ingakaqali abantu bahlanganele lockdown ilizwi lingakahambi lingakasabaleli elizweni jikelele i-lockdown yabuya abantu bengalungiselelanga so ama livelihoods amanengi azachabalalisa balala ngoba abantu bebengakhangelelanga ukuthi i-lockdown izabuya ngokuphangisa njalo izabuya for 21 days abantu abanenkathesi babuhlungu abanye bebethenga ama-perishables ukuthi bathengise emsikeni lanilan konke lokhu kuzabola abanye bayebekhangelela ukuthi babhadale i-rent so uzachiya abantu abanengi basebunzimeni obukhulu kakhulu i-rent funakala ngo landlord i school fees ziyabe zifunakala njalo asikabona ukuthi uhulumende uzanceda ngani ngoba uhulumende uthe uzancedisa abantu kodwa akacace ukuthi uzancedisa ngandlela bani so ngibona njengani uzabanzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe
umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare direct from Washington. The Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa zihlala emikhukhwini. Kuthi ezinye zihlala ziminyene ezindlini zamafleti, izimuli ezinengi zisendlini inye. Lokhu kutsho ukuthi kumele abantu laba bahlale njalo bengaphumi phandle njengoba lelo lizwe liphakathi kohlelo lwamaviki amathathu njengeZimbabwe olokuzama ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ngokuthi abantu bahlale ezindlini. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans living in South Africa, uMnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kunabantu abahlala emkhukhwini kubo Alexandra labo Diepsloot okuba nzima ukuthi behlale bezivalele. Bahlala bebanenge emkhukhwini njalo kuyabe kungatshaya umoya kuhle bese bephumela ngaphandle. Yilo uhlupho ngoba bahlala bebanenge. Bese kusiba lezi ndawo ezifana lakuma Hillbrow, abantu abahlala bebanengi isikhathi esinengi siyababona bephuma phandle, abanye babe siya kwenza igrocery, abanye babe siya emabhanga ukuthi babhadale irent. Okumele sikunanzelele ukuthi uhulumeni weSouth Africa ufake le lockdown ngesikhathi sempela inyanga iphelile. Abantu bethola izimali zabo, bahambile abantu bayagcwala ema-supermarket bethenga ama-grocery, ekuqaliseni bengalandeli lokho okubizwa ngolwasemzini okuthiwa i-social distance, kungasondelelani eduze. Kuthe kusuka lapho indawo ezinenge emalokishini ofana leSoweto, uhulumeni ubeholisa abantu imali yabo yama-grants, bebe sibabanengi endaweni lapho abaholela khona indawo ezinenge. Yikho esikunanzelela usenzakala eSouth Africa ngapha. Kwezinye indawo amapholisa agcine esebenzisa udlame ukuzama ukuthi axotshe abantu akade besemgwaqweni. Siyananzelela ukuthi abantu abanengi bayaziphilisa ngabantu abathengisa emgwaqweni, abanye ngabaphila ngezinye indlela. Njengoba bekuyisikhathi se-month end mebabhadala ama-rent, abantu bayaphuma bezama ukuthi bathole imali yokuthi babhadale i-rent bathenge ukudla. Abanengi futhi abasebenzi kakusebenza ema-restaurant abahola ngama-tip kabakayitholi imali yabo, kabazange bahole ngoba kuvaliwe, okwenza kube nzima ukuthi bakhokhe imali yabo ye-rent njalo bathenge ukudla.
Manje bakhona yini abadabuka eZimbabwe esekelikelezwa ukubana babotshiwe kumbe bathwele nzima ngomumo khona?
Okwakhathi esikasikabi lolwazi ukuthi bakhona babotshiwe, kodwa sikwaziyo siyacabangela nje ukuthi bengabe khona ngoba izolo kulabantu akade bebotshwa eHebrew bedlala amakhasi bengekho ezindlini zabo ngoba umthetho lo uthi umuntu akahlale endlini yakhe. Kodwa-ke izolo kube nabantu akade bezidlalela amakhasi phandle cala bengalibone, amapholisa abuya azobadobadoba eHebrew. Siyacabanga bengabe khona bekhaya, kodwa kasikezwa ukuthi bakhona yini abasekhaya sebelalo leli gcikwane.
UMnumzana Nqabutho Nicholas Mabena ukhokhela inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabweans living in South Africa. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi seliqalisile amalungiselelo omhlangano walo omkhulu owe-Extraordinary Congress okukhetha umkhokheli walo kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kathathanga intambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokutshona kukaMnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa abebandla likaChamisa bathi uMakhupe labanye bakhe bayazikhohlisa njalo bathi isinqumo somthethwandaba lesi kasithinti ibandla labo. Sixoxele sikhulumele sikaMakhupe umnumzana Khaliphani Phukeni.
As soon as the lockdown iphela uzobona nje sesigcwele ilizwe lonke sihlanganisa umhlangano sidungisela le extraordinary congress
asiko confused siyakwazi into ekhulunywe yicourt ijudgment ka justice mishore isamile namhlanje
abanye njalo bathi unkosazana Khuphe kalasekelo oluningi olufana loluka mnumzana Chamisa uzavotelwa ngabantu abaningi ukuthi engenelisa ukuba ngumongameli
uChamisa zabe popular nje lokho elikhuluma ngaye popularity lengakhohle ukuthi he hijacked an institution eyamenza waba yilocal ekhokhona give umama uKhuphe the same amount of money the same amount of institution that Chamisa had uzomangala into ozoyibona siyakwazi ukuthi inkokheli zikhula zibe popular njengenxa yethu ngemsebenzi wethu asikhethe abantu ngokuthi ba popular sikhethe abantu ngokuhamba ngezinqumo la ngeprogram yeMDCT ufuna ukuqhubeka ngomsebenzi abantu abasinikeza wona ukukhulula iZimbabwe ukulwela ukuthi abantu bonke babe nokudla etafuleni abantu kube namanzi kube nenhlala kahle nje eZimbabwe yumsebenzi weMDCT ukuthi sisuke saba distracted sekuliwa ngaphe politiki kuba ngukukhokhelayo siyaxolisa ukuthi omunye wethu usuke wathanda isikhundla kakhulu wasezama ukuthi asidistracte from umsebenzi wethu njengebandla kuqala ukuba indaba yezikhundla
ibandla lakho lilawo yini amandla okumisa umsebenzi amalunga edalele parliamente awe MDC alliance na
i-alliance ihlanganisa ama-parties amaningi and isivumelane sethu sasikuthi asoze sikontestane so mangabe umuntu mela recall urecallwa yiparty yakhe akulanto okuthiwa i-alliance eyiyo emileyo laphana erecola abantu uzothola ukuthi uBeta sikwazi thina ukumrecola as MDCT angarecola yi-PDP not MDCT ukuthi kunama-members of parliament under thina i-MDCT kunama-members under PDP kunama-members under MDC ekhokhelwa ngoprofessor Uncube so thina sile jurisdiction ngesilungu kulabo abangena under thina sikafikeke lapho uchilo babu committee ukuthi asiko lapho thina sifuna ukuqhubeka ngomsebenzi we-MDCT ukukhulula eZimbabwe yinto esihleli phezukwayo
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa asemise ukuthengiswa kotshwala elizweni lonke jikelele emizameni yokwehlukanisa abantu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo izigulane ezidinga ukwelatshwa zivela emakhaya sezithwele nzima kobulawayo kulandela ukuvalwa kwengatsha zezibhedlela ezikhangelane lezigulane lezi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabonani bakomthakazi mina uPeter Ngwenya emalopa ePlumtree. Hayi umkhuhlane wona siuqaphele impela sizihlalele nje emakhaya. Asisayi nasePlumtree akusanyakazwa manje. Asinenyakazi kakhulu ngoba sizihlale siyasaba nje ukuthi ungabhebhedeki lo mkhuhlane singahlangani nawo. Ngapha ePlumtree kakhulu ngalani khona mina lana. Ngomunye nje ohleli nje nengane zami onganyakaziyo. Kumelele nje ukuthi mhlawumbe kuzokushaya lelo langa ukuthi hayi kunganyakazwa songathi uyabheka uyaphela umkhuhlane ungathi singalalela sonke imini izimbabwe yonke umkhuhlane lo unganabeli izimbabwe yonke ukuze nathi sithole ukuphepha ngoba asinama cabanga ukuthi asina isibhedlela ezifanelekileyo njengamanye amazwe njengabo South Africa nala amazwe aphesheya okusho njalo ngiyabonga
salibonani bantu bestudio 7 igama ngulindiwe moyo ngikhuluma ngisendaweni eRustenburg eNorthwest hayi lo mkhuhlane badala uphathanga kahle abantu kuthuli kuthe cwaka lapha esikhona ejaradeni esikilo akunamuntu abantu basemakhaya ngabona mangaphambanisi babili so kusho ukuthi lo mkhuhlane badala ngendlela obuye ngolaka ngakhona sesaba besaba nokubamba impompi umuyivula ufuna amanzi usaba nokungena esambuzini ngoba wazi ngoba bathi lapho thathe khona lo mkhuhlane usalele hayi badala kunzima ngiyandingamazwi ngoba kunzima sitshaya luvalo sibe ngukhuluma sithuli sisezindlini asazi nokuthi yenze njani but nabe sikhona kuthuli nje kuthe cwaka indawo engaphilizeka
salibonani estudio 7 hayi mina igama Mxolisi umfoka Mvundla dabuka eCholocho ezikolweni zeJwana nami ngithi ngilethe umlayezo ngalo mkhuhlane omemethekileyo kodwa ngithi abantu asithandazeni ngoba sesiphila ngomusa kaNkulunkulu isimo lesi sinzima esibhekane naso ikakhulu kithi amavenda ebantwini abathengisayo sithwele nzima kakhulu ngoba imisebenzi yethu isimile kunzima kakhulu angazi ukuthi kungenziwa njani sokungathi kungazanywa enye iplani yokuthi abantu sibe sivukela emsebenzini kodwa kuzame iplani ukuthi kuvikele njalo angazi ukuthi kungenziwa kanjani ngoba sizobulawa yindlala noma kuvalwe konje izinto zikhwele okwephrayizi ephezulu kakhulu emashophu siyakhala sengathi uhulumende engalethi i-price control izame ukulungisa iprayizi emashophu ngoba kunzima lesimo esibhekane naso kodwa engiza kuphinda njalo yokuthi abantu asikhulekeni siceleni kuNkulunkulu inkosi yeza sikhokhelela ngoba sesiphila ngomusa wayo hayi ngiyayichiya ke lapho bantu basestudio angithi lizwile ngegama uMxolisi umfoka Vundla qhamuka eCholocho ezikholweni zeJwane
basakazi bestudio 7 ngithola kubalalele emagumbini wonke omhlaba hey mina basakazi my only worry is endaweni eyi-1 yazi ngike ngabheka emalangeni la into ebeyisenzakala ngasemesina ubo-checkers nabo-shoprite ngithola kubo-spa ongangokuthi itroli lonke ade lingakaphushwa ngumuntu kumbe seliphushwa ngumuntu belisanithayizwa kungelezandla bakusanithayize lawo nxa ungena baphinde bakusanithayize nxa usuphuma ngisho le troli lelo ma usuliyekela engiyakikho lapha okuyikho okungenakungiphathi kahle okuyikho okungenza ngicasuka impela uma ubheka ukuthi izikotsho bangaka abantu abakotshozayo edrobheni bangaka abantu abakotshozayo emakhaya kambe ukhona yini osekwafika lalo mqondo ukuthi kona akwazi ukusanithayiza le iphayiphi abayibambayo abazali bethu odadewethu labantu abethu ebekotshoza amanzi ukhona yini olelungelo kumbe osekwakucabanga khona ukuthi le iphayiphi kumele isanithayize kambe la bhasi wona la alokhu esala ekhona ethwala ama-60 something seater ama-70 something seater kuvalwe ikhombi into ethwala abantu abangu-14 into abantu abangu-16 kuyevunyezwa ibhasi into ethwala abantu abayi-65 to 75 kuthiwe ngoba ichiphile kambe abantu sebezafela lelo igama lokuthi amabhasi achiphile suyafela lelo dola kumbe uyethola leyo khorola ebhasini
yebo kusithi 7 linjani lo ngu-Mr. Mhlanga Cloud Mhlanga lapha kobulawayo eyi asibhekane lesikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo okhona lo bunzima esibhekane labo kakhulu indawo yamanzi lapha kobulawayo akulamanzi and lama-lockdown lawa khona eyi kunzima kakhulu ukudla kakutholakali pupu yadula into zonke nje ziphomba ukuba matasa so sazi bakithi ukuthi kuzolunga
Lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi uzaqhubeka uphathisa abantu abalambayo ngokudla ezwekazi le-Afrika lanxa inhlelo eziningi sezimiswe ngumkhuhlane we-coronavirus. Olwela amalungelo ezisebenzi odumileyo kwele South Africa umnumzana Zwelinzima Vavi uthi usebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weMelika semelele ngabomvu imali yokumphathisa ukuzinakekela evela kuhulumende ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende kamongameli Donald Trump usungule isikhwama semali engange 2 trillion US dollars eza kwabelwa uZulu kanye lamabhizimusi. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
Khanya phakathi kwayena le i-2 trillion dollars thina njengama small businesses ethu yi-$350 billion eyiyo ezagatshelwa kama small businesses. Kodwa njengoba ukwazi mnumzana Nkomo ukuthi ilizwe leMelika ilizwe likhulu kakhulu and njalo asikakwazi ukuthi imali leyi i-$350 billion izagatshwa njani. So ikwesi kumeleleyo nje ukuthi sikwazi ukuthi kuzahamba njani. So uzathola nje ukuthi nje njengoba vele kula makampani amaningi lapha, thousands of companies in America, iyabe ingaso nje mali engakanani ukuthi izanceda lokhuyana sivile ukuthi booste ama-businesses. Ngoba uyabona ukuthi phela kukhulunywa ukuthi umkhuhlane lwe-coronavirus uzabe ukhona for a few more other months, maybe khonapho kuzeke fika wabona kubo August yabo, even umnyaka wonke uyabona. So sizabona ukuhamba njani khona.
Yona inkampani yakho yenzani kahle kahle?
Ikampani yami mina Nkomo kuthiwa i-Trackify. I-Trackify app ye information technology enceda kakhulu lapha eMelika ukukonnecta ama truck drivers lemsebenzi. So i-app yam iyo connector abantu abafuna ukuthi bethwalele izinto plus labo driver abala ma trucks ona lawo athwala ama products akabefuna ukuthi athwalwe. So nje ukuthi ekhaya khonapho amagonyeti lawo elwabona emgwaqweni andabona abethwele impahla. So ama drivers amaningi abevuka edinga umsebenzi akwazi ukuthi ethole ngapha umsebenzi. So i-app yam yiyo e-connector amagonyet drivers ona lawa lemsebenzi, instead yokuthi uvuke kusena usithi Ndlovu sibanda ungapha umsebenzi. Hayi, i-app yam ivele ihlala ilemsebenzi. So udriver wegonyet uphuma ukuvula kuphela i-app ebese ezikhethela kuphela ukuthi ufuna ukuthwala uphi umthwalo. So kunjalo sivile nje ile GPS tracking system eyokuthi umthwalo wakho uyabukhangela uziye fika, sisiba le electronic signature konke lamapikitsha lamavidiyo omthwalo wakho ukuthi ubone ukuthi umthwalo wakho ufike ngasikhathi bani. So i-technology engilayo le enceda kakhulu lapha eMelika.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe ezingusomabhizimusi njalo uhlala e-Indiana khonapha eMelika.
Dear ekusileni, you have been called upon because we are a stranded people. And because we are a highly at-risk people, the Mthwakazians. And that, udinxuluma ekusileni, umuzwa omkhulu kamdala, umdala wethu. Forgive us for letting you lie, I agree, since time in memoriam. The DNA of the Bulawayo community is togetherness, ubuntu kwaqa. Krugman calls this period a corona coma, meaning the cash power is not as crucial as the heart and the spirit of ubuntu. Uzulu, umthwakazi, amahlabe zulu. Zakhamizi zakwaBulawayo, vukani sukume, libone lijule emcabangweni. Uma kungenjalo, sofa siphele, okwempolompolo ziphadlwa lilanga. If I don't make sense now, it's a mess. Because coronavirus is coming and coming big time. Bulawayo, singazikhohlisi sihlobo zami sithi bakhona bazosenzela intandane enhle ngumakhotwa ngunina.
Imbongo enkulu uDesire Moyoxide. Ukuzigqiba ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selifike kusishiyagalolunye. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule uhlelo lokucela imali engange $2.2 billion eyokusebenzisa kunhlelo zokulwisana lendlala kanye le-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-past 7 na polivalelisayo ngontungamilinkomo.